kungaba lo mehluko nxa ukuthi uhulumende uzancedisa ngoba lokho abe kutsho ukuthi uzafuna ukuthi uhulumende amniki imvumo yokuthi aqalise amabhizinisi angikhona. So uhulumende nxa engancedisa ungabuyisi imali engcono, kodwa ngokwazi kwethu into zalapha ezilobo zithatha isikhathi eside. Uzakhumbula esadimleleyana ele-scostil ukuthi lakhathesi asikaboni ukuthi uvela ngathi ukuthi yangabo.
Sike sezwa umongameli Mgabe engani uyasola osomabhizimusi bakwele Nigeria esithi bona balo kungethembeki, kodwa nangomunye uyabuya lapho eNigeria kukhanya uyamamukela ngezandla zombili. Singathini ngalokho?
Uyabona umongameli wethu njengokwazi kwethu ukhuluma into oyicabanga ukuthi abantu bayafuna ukuthi bayizwe. So uzabona ukuthi uyakhuluma into ezinjengalezo, kodwa amabhizinisi aseNigeria maningi sibili lapha eZimbabwe nxa wakhelekhe ongamafilm market lani amaNigeria amaningi lapha eZimbabwe. So uyabe ekhuluma nje, kodwa njengokuhamba kwemnotho wethu uzabona ukuthi kunzima sibili ukuthi khathesi ahlotshe abantu ababe befuna ukuthi babuye nokuluthwana ababe belawo.